ngathi mina singabe nethemba lokuthi uzaphuma umbe uzoba nempumela ngenjenje ukuthi iZimbabwe isikole bese iZimbabwe sikhishwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba ningi kakhulu ukuthi sikhulumisane nalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esinalo ukuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa. Asingabe nethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzaba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibili ukuthi abantu bakhanya njengani bafuna ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu kokuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eleZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kuyabe kule mgoqo ethile.
Uzaba lama-conditions azabakhona sibili ukuthi nxa isikweleti lesesulwa kumele balandele ama-conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili, angiboni isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo lama-conditions, nxa any condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angiboni ukuthi uzakhithwa wonke masinya, njalo kuzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona siyi-14 billion abaningi ama-areas ukuthi izimbabwe ibingabhadali. So kulama-areas akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika izimbabwe ukuthi nxa izimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo, yiwo amanye ama-conditions azabe khona. Njalo uthi singareforma njani i-economy yethu, yiwo amanye ama-conditions engibona azabe khona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina, njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eleZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumelela.
Isifiso esokuthi abantu kumbe amanye amazwe aphathise iZimbabwe sikhona sibili. Yikho sibona abantu ama-embassy akhona, amabhanga akhona, isifiso sikhona. Kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bekungela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lawo ngendlela leyo esayibona through i-conference le. So i-conference le izanika iZimbabwe ithuba lokuthi ikhulume kumbe iphume egcekeni ukuthi yona ifunani. Njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumele kuhambe kanjani.